Abantu sebesukumela phezulu kakhulu ngoba ngeFriday naleyo lwesihlanu oludlulileyo sibe labantu abafika phose 100 abahambe babhalisa ukuvota beyibo abazibuyele bodwa besithi hayi thina sisukubhalisa ukuvota thina sabancedisa ukuthi bafinyelele ezekhe. Thina esikwenzayo kathesi sikuthi outreach program ngoba esikukhuthazayo ukuthi abantu babhalise ukuvota njalo balungiselele ukuvota ngokubhalisa ukuvota. Sikhuluma kunje koBulawayo kuhlala kugcwele abantu abatsha, abantu abadala, omama, obaba abalesifiso sokuthi babhalise ukuvota. Sesikhanye sesinanzelele lathi ukuthi abantu ngani sebesukumela phezulu ngoba indaba zokhetho sezisondele. Akusafani lamnyaka ophelileyo lapha kade sikhuthaza kodwa abantu besithi kuvotwa nini kuyawungani ku-next year kuyingani isikhathi esikhatshana, kodwa kade sabantu sebesukumela phezulu. Kulabanye sibili abasitshelayo ukuthi hhayi mina ngizazihambela ngedwa le muli yami siyebhalisa ukuvota ngoba ukuvota sokuseduzayo. So mbona ingani yikho osokwenza ukuthi abantu basukumele phezulu endaweni ezithiyeneyo eZimbabwe?
Bakhona yini elilokhe lihlangana labo abaqina ngokuthi hayi bona noma sokutheni kabasoze bavote kulolu khetho, njalo bapha zizathu ba?
Ngathesi sokukalutshwana ukuthi uthole umuntu othi hayi mina ngifuna ukuvota ngoba sesinazeke ukuthi inani labantu abaningi esibakhuthazayo njalo abafinyeleleyo ezekuyabhalisa ukuvota abantu abasakhulayo sibili, abantu abatheni ama-18 ezilonyaka between 18 and 20 basebesukumela phezulu. Ingazi ukuthi kumbe yokuthi bakhulumisana bebodwa kungaso bantu abadala bakhulumisana labontanga, kodwa thina esesikubone kusisebenzela ukuthi abantanga bahambe bekhuluma le genga yabo labantu abadlala labo labantu abaxoxisana layo emawadini lapho abahlala khona.